Soko izikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngensonto 12 kuLwezi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iyaqhubeka ingxoxo mpikiswano ngokuxotshwa kwayengumsekeli kamongameli uMnumzana Emmerson Mnangagwa kanye labanye ababikwa bezathathelwa inyathelo elifanayo.
Ma-odds are favoring us. Kukhanyani yithi ke sizanqoba ke. Njalo kunye bebesebenzisa i-army. Sobala ukuthi ke i-army yayithakazelile okwenzakeleyo ukuxotshwa kaMnangagwa. Layo ke ngakhuthaza abantu ke ngangisitha ke ukuthi bavotele ke amabandla aphikisayo.
Sizakuzwa ukuthi uhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubeka njani eBinga.
Ababhalisayo badlula kodwa abezithupha basemuva. So sikhangela ukuthi abantu bonaba abazathatha izithupha kathesi sebevalelwe phandle ukuthi barejiste ukuvota and zingakhangelwa isente esisele seBinga town ukuthi umuntu agade ukusuka 200 kilometers sizabhalisa ukuvota kakusozokhwaniseke.
Ziyalandela eziphathelane lamasiko abatsha kanye lezokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kuwona lo msakazo. Kulandela ukuxotshwa kobe ngumsekeli kamongameli uMnumzana Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo kubandla leZANU-PF, iyaqhubeka ingxoxo mpikiswano ngalolu daba kuzizalwane zeZimbabwe. Iningi lisithi alimzweli, abanye njalo besithi okwenzakala kubandla leZANU-PF akusoze kuncede uZulu, yena obhekane lobunzima ngenxa yokubhidlika komnotho welizwe. Abanye njalo bazibuza ukuthi kozala nkomoni ngokhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Kumalanga adluleyo, iStudio 7 isakaze amazwi eziphathamandla zebandla leZANU-PF akhomba ukuthi uMongameli Mugabe ulokhu elosekelo kubandla lakhe. Asizweni amazwi eziphathamandla zaleli bandla eMathebeleleni North leSouth, eGwanda kanye lakobulawayo omnumzana Richard Moyo, Jones Nkomo, Saul Mahalima Ncube kanye lomnumzana Calistus Ndlovu onguye osungulayo.
Ngifuna ukubonga ukuthi ubaba angaze ngimbone zonde kanjani. Kodwa lelo langa wazonda ubaba nami ngaze ngizwa senzondile. Ngifuna ukubonga ukuthi wanginika indlela. Wathi laba abafuna ukuhamba lami kababuye kimi. Laba abasebefuna ukwenza okwabo kabahambe. Lathi sithi khathesi kuprovinsi. Laba abafuna ukuhamba lathi esihamba lobaba kababuye kimi esiyameni. Bangalaba abafuna ukuziyela kwezabo indawo abahambe. Ilisti ngizayiletha eyokuthi abantu abazihambele lapho abafuna khona. Nyabunga.
Siyathanda ukuxolisa njengemat north ngendlela elaphathwa ngayo kobulawayo baba. Ukuthi lithethiswe liyibukhokheli bethu lomama. Asivumelani lakho njengeprovinsi. And siyavuma baba. Siyalisupport 100% i-decision eliyithethe ngemandla yokuxotsha umsekeli wenu obesephambanisa kuhulumende lephathini. Si-100% ngemva kwenu baba. Njalo imatinoth izolo sivumelene ukuthi nxa isikhundla leso sesibuyile asiye kumama u-first lady wama-Dr. Grace Mugabe. Njalo baba hlala unguwe kuphela i-one center of power kungiyela okunye. Ngiyabonga.
Abanye bamangala ukuthi uma wathi lapho phakathi kwekhisa. Ubevele esebenzise khona ngayo ibhekisa. Nakade usebenzela uMnangagwa comrade, loba u-CIO, loba u-CID, loba ungaphi, phuma. Ungazodinga ukuthi sesikukothe. Lapho sibuyela, sesitshela i-security ukuthi hhayi, sifuna ukwenza lokhu. I-security ithi funa i-secure. Kulesekula ekhulu.
So u-president njenge one center of power kunazilela lokho. Sina njengengata zakhe amaprovinsi. That's why we are here. That's why we've gathered here to endorse his decision. And kwasilandela i-protocol rules zanu-PF kuhulumeni sithi There is no one other than who had a crazy. Grace, you told you so, Mukari, every senior, they will be. Oh, we recommend Ugutuwa, my experience, and the woman that we. I see the one about it. We were a son of Mama, Mama TV. Mama, Mama, I say, I'm anything at Genesis, Ubama way.
Lo umsekeli kaMgcinisihlalo weMathebeleland South kubandla lezanu PF umnumzana Saul Mahalima Ncube sizwe njalo umgcinisihlalo wakobulawayo lomnye wakhe eMathebeleland North umnumzana Callistus Ndlovu lomnumzana Saul Mahalima Ncube kanye lo wayengumlweli wempi enkululeko umnumzana Jones Nkomo weGwanda amazwi la aqoqwa zintatheleni zindaba zeStudio 7 Ukusenjalo umnumzana Edwin Ndlovu umsekeli wesikhulumi sebandla le People's Democratic Party uthi ibandla lakhe lisola kakhulu indlela eziphatha amandla zebandla lezanu PF ezikhonza ngayo uMongameli Mgabe.
Singabantu abafuna ukuthi kuhlale kuMgabe lemuli yakhe ababusayo. Bembona ukuthi uMgabe useluphele useliqhegu kasacabangi. Ngokunjalo bazabe besenza izinto zabo bentshontsha bengabotshwa kungela muntu obasolayo ngabantu abafuna ukusebenzela imuli zabo ngobusela. Okwesibili nxa besithi kakungene lo mfazi kaMgabe-ke umama lana uyakhanya ukuthi asomuntu besingathi uyaqhabangisisa nje usebenzisa-ke ingqondo zakhe njengabantu bonke. Bafuna-ke la ukuthi baye bemsebenzisa-ke lwana umama for selfish benefit bethola abakutholayo. Aso bantu abamthandayo yomgabe. Nangagwa-ke ebelabantu abaningi okudlula-ke yena uMgabe. Yikho ubona-ke benanzelele-ke ukuthi hhayi sekumele bamxoshe ngoba-ke efika-ke wayithi lapha-ke wasukunyelwa ngabantu bahlaba umkhosi bememeza bemthakazelela-ke uGrace sesukuma-ke bambhuwa. So khonokho kubasaphule kakhulu. Yikho-ke mina ngagulaba abantu abaningi bangathula bangakhulumi okwakathesi besesaba kodwa-ke nxa sokufika isikhathi sokhetho yile qiniso kabasoze bayivotele izanu p f. Lokhu abakwenzileyo sokuyikufa kwayo izanu p f. Sebetshengisele njalo abantu bezimbabwe ukuthi bona bakhangela bahlonipha umhlobo wodwa owabazezuru kuphela. So ke khonokho kuzondlisa abantu abaningi abezimbabwe abangasibo mazezuru ngokunye okuzabadlisa.
Manje lina njengebandla eliphikisayo kanye le manyano leyi eyama-alliance eliyibumbayo liyibone ngani kukhona elingakwenza yini sikhangela njalo lokuthi abantu ababhalisela ukuvota abalutshwane
Registro kwabantu ngihlelo olusakhona kuzokufika kuJanuwari. Yikho sikhuthaza abantu beZimbabwe ukuthi kabarejiste ngobuningi babo kwenzela ukuthi-ke leli bandla-ke lezanu p f ke lihluluza abantu liphume. Okwesibili nxa sikhangela abantu beZimbabwe ukuhlupheka abayikho khona ibandla lezanu p f abasalifuni. Laba kade beyilwa ama-overtelling bese belikhampenela umthwangwa bafuma bekhuluma besithi bazasekela thina-ke abamabandla aphikisayo izanu p f asoze bayisekele. So ke sibone ngani ama-odds asevaring us kukhangani yithi-ke sizanqoba-ke khangelele khonokho-ke osokwenzakele. Njalo obunye bebesebenzisa i-army sobala ukuthi-ke i-army ithakazelele okwenzakele ixoshwa kaMnangagwa. Layo-ke ngakhuthaza abantu-ke ngangisitha-ke ukuthi bavotele-ke amabandla aphikisayo.
Lo ngumnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party sixoxela ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 oluqhutshwa yi-Commission ebona ngezokhetho eyezek siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngolwezi 13, 2017. Kobulawayo Bulawayo, South and Central, ePhelandaba, Mpopoma, eMakhandeni, eMthumbane, eLobhengula, laseLuvuko. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North. Mount Pleasant, Sunningdale, Mabuku Tafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Kudiriro, Leti Baraseko. Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North. Emashonaland Central, Shamva, North le South, Ekurube North, Emount Darwin East le South, Lerushinga. Emashonaland East, Uzumba Maramba, Maramba Pungu, Uzumba, Turewa North, West, Le South, Emarodera East, Le Central, Emashonaland West, Eurungwe East, Makonde, Echinoi, Emakonde, Emangura, Kozimba, Zimba West, Kanyele North, Emashingo, Chivi Central, E North, Nase South, Mashingo North, South, West, Le Central, Le Mashingo Ebe, Emachabaland North, Elupane East, Echolocho, North, Le South, Lemkuzi, Emachabaland South, Ematobo North, Kanyele South, Ebubulima East, Kanyele West, Enkabazwe, Emitland, Gokwe South, Le Central, Gokwe, Sasami, Berengwa West, E South, North, Le East. Izishabane Ngezi, Ganye, Lezishabane Runde. Kodwa phela, lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu iThe Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Kweziphathelane lemaphandleni lamhla sixoxa lomnumzana Dube Mkombwe umgcinisihlalo weBinga Rural District Council njalo elilunga leMDCT ngendlela uhlelo lokubhalisela ukuvota oluqhubeka ngayo esigabeni sakhe.
Ngendaba yevoter education ukuthi bakhiphe intimidation ebantwini ngoba abantu ziya intimidated here and there okufuneka izeki yona ikhiphe ifiye ebantwini abayi babamele bebhalise ukuvota. Ya eBinga abantu bayahlukuluzwa ngoba sikakele kagaka ukuthi nje eBinga kathesi uhlelo lwankolo aselwadlula lwaphela mhla ka-2016 ngenyaka edlulileyo kodwa ungagakela abantu abamele abakaregister general abanika izitupha kumele bahambe phambili then laba abaregister ukuvota babuye emuva kodwa opposite ababhalisayo badlula kodwa abezitupha basemuva. So sikakele ukuthi abantu bonaba abazathatha izitupha kathesi sebevalelwe phandle ukuthi baregister ukuvota and lingakakela isente esisele seBinga Town ukuthi umuntu agade ukusuka 200 kilometers sizabhalisa ukuvota kusoze kukhwaliseke. And lingakakela abantu kathesi bayahlukuluzwa sekule program efakwe izandu ukuthi bahambe belandelela ongamavota slipo bathatha ama-serial numbers ebantwini ukuthi lapho uzavota khona siza kubona ngenamba yakho leyo. So abantu asebemakhaya bayahlukuluzwa ngento enjengale.
Manje liyenzani ngalolu daba?
No, into esiyenzayo njengeparty yebandla leMDC evuswa ngubaba uMorgan Tsvangirai sithi thina hayi sizahamba phambili sikankasa kuma-members ethu ukuthi kabahambe beyorejista ukuvota. Okunye lokhu okwe-intimidation siza kubona sekudlulile ukubhalisa ukuvota yikho sizahamba sikhuluma labantu bethu ukuthi lokhu kwama-serial number akuyindawo. Ngikhuluma kanje bengikhuluma lo-officer wezeki owesebhinga ukuthi manje indaba le sizayi-addressa njani kodwa sesayifake ebadalani bethu ama-parliament members ethu asebhinga labocholocholo labowange ukuthi bayifikise indaba leyo. Iviki ephelileyo sakhuluma nomama u-vice president uThokozani Gubhu uDoctor ukuthi bayifikise udaba lo rent bakhuluma kabanzi ukuthi hayi zindaba engathi bayayikhuluma phezulu ngayo kodwa sike sakhuluma labantu bezeki ebhinga ukuthi hayi nxa abantu laba bezitupha bangabuya kuma-wadini bangadlula kumele lifake ndawoni abantu vele kuma-ward centers then i-district zec officer kumele landelele kuma-ward centers beyozama ukubhalisa abantu kundawo yonke kodwa singazi ukuthi kuzayenzakala ngoba bona yibo abakwaziyo abakwenzayo.
Lo mnumzana Dube Mkombo umgcinisihlalo weBinga Rural District Council njalo elilunga le-MDCT sixoxelayo ekhonale eBinga. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Mike Hove weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ukudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe lamhlanje kuhlelo ngixoxa lomnumzana Bhekumuzi Dean Bebe ongusakhulayo oke wafunda endaweni ezijiyeneyo nase-Cyprus, Turkey, Norway njalo kwele South Africa. UBhekumuzi uke waba yi-junior town clerk for iBulawayo City Council ngomnyaka ka-2010 waze waqhubekela phambili wamele ilizwe lethu eJapan ngomnyaka ka-2013 uhlelo eliphathwe yilelo lizwe elingaphansi kwesihloko esithi International Youth Development Forum. Uhlelo uBhebhe uzabe esitshela ukuthi njengabontanga singayenzani ukuze sithuthukise impilo zethu. Dean, ngiyakwamukela kuhlelo. Unjani?
Ngiyaphila njani nawe?
Hayi, ngiyaphila. Awungitshele ngamafishane ngawe.
Ngiyomuntu nje uthanda i-concept ye-community development. So kahle kahle khona ngaba umuntu ngaqhubuzila kundaba yakhona ngisakhula especially ngingena ku junior council kwamehlamo ukuthi ngikazi ukubona the world in a bigger picture and kuna lokhu ukuphilayo kwamanje since then I think mainly nje khona ukungena ku junior council actually was the starting point of each journey ukuthi ngoba umuntu engiyinto nje manje kathesi
lapho ubuyi junior town clerk kobulawayo uhlangene ngezinto ezinjani nje.
No, I think kahle kahle ngafunda ukuthi community starts home khonapha ngiwa owakhulela khona and I encountered problems ukuthi nami ngaqala ukubona nje ukuthi ngisakhula ukuthi kuyini le okukhona kuma-communities asebulawayo kuyini that was lacking and for me ngesikhathi sokhona nje it was really basically even nakamanje nje sometime namo sohlale ngakhona i-concept ye-education ebantwaneni and okunye engakubonayo sokuthi ngaphansi ukuthi a lot of abantwana baningi asinayo nje i-knowledge about community development.
Awungitshele mnumzana, ukhona umehluko na nxa sesixoxisana lobunzima esibhekane lakho eZimbabwe njalo ubunzima obubhekene labanye abontanga abadabuka kwamanye amazwe lapho ubufunda khona?
Yeah, I think nje ngingasho indaba kahle kahle mina in my time in all those respective countries, other countries, I did notice a big difference kona phalanje for us and also the youth Zimbabwe in regards to how much they are so heavily involved or even the respective governments. It's like as if they've taken so many opportunities and investments and placed them upon our youth. One thing that I like about most countries is they take care of their youth. There are programs in place. Ukuthi umuntu angaqeda isikole, there are always chances for them to make a big difference.
Manje thina njengabasakhulayo eZimbabwe kumele siyenzeni ngalokho esilakho ukuze sithuthukise impilo zethu.
Ukukhulunga inqondo, I think kahle kahle the first thing that we need to do in order for the youth to be more involved or in order for the youth to be more independent in a country such as Zimbabwe, it would need to start from phezulu. That's where we bring the concept of governance. I like the program that is initiated by the STEM program that puts science subjects and technology. But my critique of that program, which the government is constantly investing in sciences and technology. But what is the point of the government? But there is no open industry. Uthi usuqedile khonaphana khonokho ubhadalele ukuthi ube yikho i-industry yakhona uthi la uthole umsebenzi akukho khona lokho.
Njengoba sibhekane lobunzima obunjalo njengabasakhula eZimbabwe, ulasi isiluleko naso kunikeza abontanga ukuze bazithole belamandla okuqhubekela phambili.
The other side engabanika yona ukuthi i-situation each of you that you're in, it's actually not a situation you should look at it as an obstacle. Because not good enough ever comes easy.
Hi, siyabonga Pepe. Bekuhle ukuba lawe kuhlelo lwethu lwabasakhulayo. Balaleli, lapha bengixoxa lo Bhekumuzi Dean Pepe ongusakhulayo oke waba yi-junior town clerk kobulawayo. Masibani ngeviki ezayo, olivalelisayo nguMike Hobe Lilale.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington. Lisibamba kumakakase aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-13860, laku 15460 kHz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Yesizwe uGibbs Dube we-Studio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Senana masiva wenziwe manje ngobaba mkhulu babelo
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu zonke zonke namhlanje sixoxa ngokuqhakatheka kwenkosi. Sizuleke ukuthi inkosi ke isizabekwa komthwakazi. Lapha ke ngikhuluma ngoPrince Bulelani Lobhengula okukhanyazana ukuzabekwa ngomnyaka ozayo ukuthi abe yinguye phela usithatha ke lokho okwathiwa uKing Lobhengula. Nginenhlanhla ngoba ngilobaba uMnqondobazi Magonya ukhona ngale ke eLondon, le yingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela kuhlelo ubaba Magonya.
Ngiyabonga mfowethu. Usuku luqunyiwe mfowethu ngomhla ka-3 March Kuqakatheke kakhulu ukuthi njengesizwe sohlanga sibe lenkosi ngoba vele imtabuko wethu sidabuke ngenkosi sidashilwa inkosi kuzima ukuthi siphile singelayo inkosi ngoba yona ngkwayo inkosi ungumthunzi okwakuqala okwesibili ilulimi lwethu njengesizwe nosikamthwakazi okwesithathu vele kuqakatheke kakhulu ukuthi inkosi ibe khona ngoba mdabuko wethu sibe zinduna njengoba kunje nje lawe lapho uvela khona ula induna izinduna ngezenkosi kodwa ngaphezu kwakho konke singabantu abalamasiko singabantu abalemikhuba lemithetho eqakatheke kakhulu okungamelanga ukuthi sivumele ukuthi tshabalale ngoba ukutshabalala kwayo imikhuba yethu amasiko ethu agoqela lolimi yikho okudala ukuthi sicine sesidelelwa nje lakungohwayibheju so ke sibona kuqakatheke kakhulu ukuthi ithuba leli singalidlalisi njengesizwe sohlanga inkosi igcotshwe ibe khona ilondoloze imbali yethu silondoloze amasiko londelewe kuje lemkhuba yethu
sisiyaphambilini abantu bazawuthi hayi phela inkosi ngwazani ku-constitution yezimbabwe kumbe ngithi isekelo sombuso welizwe akukho pho ke kulungiswa njani khonokho
umuntu ozama uzwe sitsho njalo ngumuntu ongayaziyo leyo constitution yezimbabwe ngoba i-constitution yezimbabwe ekhona okwakathesi lobanje ithekile njalo kayisilanduleli ukuthi singaba le nkosi iyasivumela ukuthi senze amasiko ethu ngendlela yethu senze imibuthano yethu yosiko ngendlela yethu senze sikubona kufanele ngamasiko ethu kanti-ke inkosi yiyona esimeleyo emasikweni ethu akula muntu ozasimisa ukuthi sikwenze lokho ngoba isona ngkwathi isiqu sombuso seZimbabwe siyasivumela ukuthi senze lokho
ubona zani-ke ingagcotshwa-ke inkosi izabiphatha njani umsebenzi wayo izabuya ihlale kobulawayo wena ukubona ngani kuyahamba njani
okukhona ukuthi ayisimo okumele ukuthi ngilawule ngofokamthembu ukuthi inkosi izaphathwa njani kodwa engikwaziyo ukuthi lawe ngilowami umlandu lawe njengoba unowakho umlandu bobili bethu silomlandu ukuthi nisibone ukuthi ingonyama lapho ekukhona ihlezi njani ingonyama lapho ekukhona idla njani ingonyama lapho ekhona yembethe ilophahla akusomlandu wami ngedwa njengomagonya kumbe sobabili njengodube ngumlandu wesizwe ngizakunika umzekeliso khonapha kunje sila indlovukazi lapha siyasebenza siyabhadala ama-taxes ethu la yithi esigcina indlovukazi kunika umzekeliso wengonyama ebusa amabandla wonke jikelela inkosi uzwelithini nangena ukhona kwazulu ngumlandu kazulu selikhona ithole izinyane liyogcotshwa mhlaka 3 March ngumlandu wami lawe ngumlandu wethu sonke njengamahlaba ezulu ukuthi inkosi yethu sibone ukuthi iphathekile ngendlela eqondileyo inkosi yethu iyahlonipheka ngendlela okumele ahlonipheke ngayo ayizukuhlonipheka inkosi xa ihamba njengesilambane nje ngihamba njengumntu wambelala lapho evukaje ngumlandu wami lawe mthembu ngumlandu wamahlaba ezulu ngumlandu kazulu jikelele ukuthi sibone ukuthi inkosi siyayinakekela
ye hayi siyawuza kakhulu baba magonya kodwa hayi isikhathi sesiphelile baba ngicela nje ngamafitshane uphonge ukuthi uvalise khonapho zulu
ngiyabonga mthembu njalo ngiyavalelisa mthwakazi omhle ngithi kini asihlanganeni kumcimbi ezabe isiba khona ezandulela ukubekwa kwenkosi mhlaka 3 March kuneko okuzabe kusenzakala phakathi naphakathi lapha ekuzameni ukuthi kwenziwa amalungiselelo okuthi kuyogcotshwa inkosi wozani mahlaba ezulu phakamani ngobuningi benu ngiyabonga
nathi siyabonga kakhulu-ke ngithathele lithuba ukuthi mbonge ubaba umqondo obanzima kubugonya ukhona ngale-ke ebhilitane ingcwedi kwezamasiko esintu oliva lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube
lilaesiyabonga Gibbs ngesizwe eziphathelane lokholo silonto ngamili nkomo we-studio 7
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama
usibhadele uphi umbhalo namhlanje
namhlanje bengicabanga ukuthi siye niku-Isaiah chapter ka-40 verse ka-31 umprofeti u-Isaiah laphana ukhuluma ngokuthi
kambe singathola njani amandla amacha ngoba impilo lesiphilayo umuntu uhamba edinwa ngempilo ngabala laphana ivesithi yona kodwa abayithemba inkosi bazazuza amandla amacha bazakuqonga ngamaphiko njengokhozi bagijime bangadinwa bahambe bangapheli amandla impilo lesiphilayo kathesi siphila impilo yokugijima isikhathi esiningi abantu baya begijima besiya emsebenzini abanye begijima besiya emasimini nxa kuphela ukuhlakula kuyabuye ukuvuna nxa umuntu esemsebenzini ziningi izinto eziba khona ngiyananzelele ngesikhathi nxa siya ngaphetsheya yabona ekuseni abantu begijima besiya ezitimeleni kugele benyathelana abangena emchoveni ngakho-ke siphile empilweni edinisayo ikanti asidiniswa yimisebenzi kuphela kodwa sidiniswa yizinto ezidinisa iy'ngqondo zethu hayi kakhulu abantu bangena phakathi kwenkinga empilweni kwezinye isikhathi engxenye ngabantwana abakuhluphayo kumbe kusemulini okule nduko kumbe akula mali ngikhaya kumbe imikhuhlane ekhona kumbe ikufa konke lokhu kuletha ukuthi umuntu aze edangala njalo elokudinwa abalakho ngakho isikhathi esiningi abantu abananzeleli ukuthi uNkulunkulu uyabe efuna ukuthi akuqinise akuphe amandla amatsha engathi khona akuvuselele amandla akho ukwanise ukuthi ukholise impilo ngendlela entsha ngakho nxa sibala leyani ivesi engivele ukuyibala u-Isaya uthi yena labo abathemba kuNkulunkulu yibo abathola indlela yokuthi uNkulunkulu abaqinisa abanike amandla amatsha kubavuselela amandla kodwa kubeka umlayo wodwa umlayo lo ngokuthi kumele umuntu akwanise ukuma amelele uNkulunkulu ngakho lokhu kungani kuyabe kuyinto eziphikisayo ukuthi thina sifuna umuntu aphumule ikanti nxa ulapha emhlabeni wangane uyaphumula abantu bathi awusoze uthole lutho ngiyakhumbula kulo mzekeliso ka-Elisha owayesentabeni efuna ukuze uNkulunkulu ekhulumisana laye kwabuye izidlunguzane kwabuye izinto eziningi-ningi kodwa akazange amuze uNkulunkulu kodwa kwathi sekule sikhathi sokuthule wathi zwi yikho lapho azwa khona iphimbo likankulunkulu uNkulunkulu ekhulumisana laye ngelizwi elizwakalayo okungalamsindo khona ngakho uNkulunkulu yabe kukhanyelela ukuthi sine sikhathi ezinikhuluma kanje abantu bezimbabwe badidizela bakwazi ukuthi manje ikusasa yethu injani kanti uNkulunkulu uthi sine simlalele ngoba yena uyayazi into afuna ukuyenza isikhathi esiningi abantu babona ngani ukugijima yikho ukufika ngakho abantu bagijima ngesiqubu endaweni eziningi umuntu agijime ephaphatheke indawo yonke kodwa uNkulunkulu uthi yena kumele sime kuqakathekile kakhulu ukuthi simvumele ukuthi abe nguye osikhokhelayo abe nguye osisa lapho okulamadlelo aluhlaza khona
kuyiphethe mfundisi
ngiyathandaza kakhulu ngithandazela abalaleli bethu namhlanje ukuba inkosi ingumalusi wethu isisa emadlelweni aluhlaza isisa emanzini amahle athulileyo ukuze umphefumulo wethu ube yiwo ovuselelekayo ngiyathandaza igama likajesu ukuba umphefumulo wakho uvuseleleke uthole amandla amatsha uthole ukuvuseleleka ube ngulowo lentokozo njalo uthole ukukhuthazeka namhlanje ngegama likajesu amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
ibonge kakhulu labalaleli balaleka kahle hlangane neviki elizayo
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi usenisibanda olivalelisayo ngontungamili nkomo
siyabonga ntungamili singakehlukane ngesikhangeleyo bezikhokhela iyaqhubeka ingxoxompikiswano ngokuxotshwa kwaye ngumsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa kanye labanye ababhekane lenyathelo elifanayo sizwe ukuthi kuhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubeka njani eBinga olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zezimbabwe
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.